Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 6 Mbibitho 2025 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Wena ungazibona ususenza into engaphandle kwakonoko esabe sikuvumelene. Usho ukuthi vele kumele ube kwazi ukuthi kona usuvele usuzibizela isijeziso sona leso.
Ibandla leZANU-PF lixotsha uMnumzana Blessed Geza lisithi wephula imithetho yebandla leli ngokwethula imbiko ethi uMongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni.
Yenze kahle iZimparks ukuthi layo ike ikhulume ivuse iphimbo layo ngokuphanjaniswa kwamaparks.
IZimparks ikhuthaza uhulumende ukuthi engamukeli imizamo yokuthi kube lenhlelo zokwemba ewange endaweni okulabo bhejani. Abalimi enkabazwe bakhala ngemikhuhlane yezifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF selixotshe uMnumzana Blessed Geza lisithi wephula imithetho yebandla leli ngokwethula imbiko ethi uMongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni. Umbiko lo wethulwe nguMnumzana Patrick Chinamasa ubona ngezemithetho kubandla leli. UChinamasa uthe uGeza kazange alandele isiqondiso zemithetho yebandla leZANU-PF, ngakho-ke idale lePolitbureau linqume ukuba axotshwe. UGeza owalwa impi yenkululeko njalo obekudale leZANU-PF Central Committee watshela abezindaba abeNewsday ukuba uMnangagwa kumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Okwamanje udingwa ngamapholisa athi kumele ethiswe icala lokweyisa ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGeza ngomunye wabaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe. Abanye abaxotshwe namhla kubandla leli loGeza ngumnumzana Benjamin Kanyiwa, lomnumzana Godwin Gomwe kanye lomnumzana Gideon Gomwe. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu kusigaba sezombusazwe.
The Voice of America.
Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwezendle oleZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority solukhuthaze uhulumende ukuthi engamukeli imizamo yokuthi kube lenhlelo zokwemba ewange endaweni lapho okulabo bhejani abamnyama okufuze bavikelwe esinamathela. Embikweni owethulwe lamhla, isikhulumeli seZimparks uMnumzana Dinashe Farayo uthi esinamathela kule ndawo lapho okuqhutshwa khona imicimbicimbi yesintu efana lokucela izulu ngabantu bakule ndawo amanambiya. Phezu kwalokho uthi kuzaphazamisa inhlelo zezethekeli lokulondoloza ezemvelo ngoba inhlelo zokwemba ziletha umsindo, zingcolisa umkhathi njalo zengezelela ukusilela kwamanzi. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohulumende kanye lenkampani ephatheke kulolu daba. Usithathekele mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights.
Siyenze kahle iZimparks ukuthi layo ike ikhulume ivuse iphimbo layo ngokuphanjaniswa kwamaparks awaseZimbabwe ngabantu ababuya bevela kwezinye izizwe, ikakhulu amaChina efuna ukuzokwamayina endaweni ezivikelekileyo. Kumele kube zindawo lapho esigcina khona ezendle, sigcina khona izinyamazana nezihlahla lamagusu azasinceda njengelizwe. Sengathi yena kule mali kwezembiwo ukudlula ezinyamazaneni, kodwa akusoqiniso lelo ngoba ukumayina kuyaguguda umhlabathi, kuyadiliza njalo futhi kuyabhidliza ezemvelo. kodwa ukugcina inyamazana lokugcina izihlahla kugcina imvelo lomganga wethu umuhle njalo lokhu kuyasinedisa ikakhulu ngalokho esithi ngesikhiwa yi sustainable development ukuthi sithuthuke ngendlela engadali ukubonakala komkhathi lokuthi kube khona kuwandise into ze climate change so kuyinto enhle lokhu imela ama parks ay
siyake sibone inhlanganiso yakho iphatha indaba ezifana lalolu kwande ukuphumelela yini kwande ukulalela uhulumende dalo singabona kusenzakalani lapha
uhulumende kwezinye insuku uyalalela kodwa sikunanzelelayo ukuthi uhulumende nxa sokusiye endabeni ze mining uyasuka kwezinye insuku abe sengani uyaphulela izigodo endlebeni abe sevala ngokuthi athi yena ukumayina kuqakathekile ukudlula yonke into okungamanga lawo nxa sikhangele itrend esikhona umhlaba wonke njalo sikhangele indaba ye sustainable development ngoba intuthuko iyabuya ngendlela ezonke intuthuko njalo iyabuya ngendlela ezijiyeneyo akumelanga sibe ngabantu abagijimisa ukwezembiwo kuphela ngoba lakho singagijimisa ukuziguguda zonke kanti izizukulwane ezizayo zona zizatholani sizacina siba labazukulu abangakwaziyo lokuthi igolide into enjani ngoba sesivumela ikakhulu abantu bezizwe babuya bafika babutha konke kukanti bona emazweni abo bayakuhlonipha kule ndawo ezihlonitshwayo kule ndawo ezivikelekileyo abangenziyo khona imining yona leyo
lowo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yematebeleni Institute for Human Rights wexoxa ecingweni losidalekile mhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zeLower Gwelo Mission enkabazwe zikhala ngemikhuhlane yenkomo kanye lamasela atshontsha izifuyo ngitsho lasemini libalele kubika u-Oscar Nkala.
Abafuyi abakhulumele Studio 7 bathi kulomkhuhlane abangawuqondi kuhle oqhamuke esabelweni lesinyakenye osuvukile njalo kulezi insuku wona othi ungahlasela inkomo ibonakale ngokuxoza indenda ngaphambi kokufa ingazange igule ngendlela esobala. Bathi ngaphandle kwendlala ka-2024 ebulele inkulungwane lenkulungwane zezifuyo, izibaya eziningi zivaliwe enkabazwe ngenxa yomkhuhlane lo wona ongazange waziwe ukuthi ubangelwa yini kahle kahle kanye lokuthi welatshwa njani. Umnumzana Kleva Ncube ngomunye wezakhamizi zeLower Gwelo Mission.
Indawo ezinjengabogondonga kusiyale phezulu komakepesi kusiya la ngapha emambanjeni sibekhala ngomkhuhlane nalwane okwaba khona kulwane umnyaka but lapha emishini into engani sikhona kakhulu ngumkhono yiwo ngani lokhu chayi usuqala ukuchaya ingoma ngoba ngikhuluma kunje somna lezi ngu-5 engizihlazile sesichayile.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Mike Bebe uthi bakhathazeke kakhulu.
Umkhuhlane lo ukwaba khona umkhuhlane lo uthe ugcwele lapha inkomo zaphela ukuthi manje ukuthi umuntu utholakala uzange utholakale mayela kathi isungathi futhi usuqalisile umkhuhlane wakho.
Ngaphandle komkhuhlane lo izakhamizi zeLower Gwelo zithi zibhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo ngamasela ahlasela ngitsho lasemini ilanga libalele. Umnumzana bahlangene nyathi uthi ezinye zithathwa emadlelweni kanti njalo amanye amasela angena ezibayene abulale inkomo aqukule inyama yonke achiyele abanikazi umswane kuphela.
Yithi lapha ukusela kwenkomo kukhona kunengi kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi singathi kwenziwe njani ngoba ukuthi ngobani babonakala njani babanjwa njani kodwa uzezwa kusasa inkomo ibanjwe ihlinziwe ngapi kusasa inkomo ibanjwe ihlinziwe ngapi asikaze sithole ukuthi mbani obanjweyo watholakala mathupha abantu babakwathi mbani.
Umnumzana Thabani Ncube ngomunye njalo owantshontshelwa inkomo nyakenye.
Inkomo zikhanya ngani ziyathathwa abantu abanye bayabazi kutsho ukuthi ngoba abantu bakhona bayabuya fike bethathe kuhlalahlala ubonise ukuthezwi bengabuya bafika berobe mina nginjenganjelwe inkomo ezingu-5 ngalezo ndla incwadi engayitha kutholayo ukuthi ngihambe ngidinge emaplotini emaplazini wathi ngidinge inkomo zami azibonakalanga azange zitholakale
umphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka yena utshele iStudio 7 ukuthi lanxa engakalutholisisi kuhle udaba lomkhuhlane ohlaselelo wagwelo, abalimi kumele bahlabise njalo badibhise inkomo zabo sikhathi sonke ukuze zivikeleke emikhuhlaneni eminingi edalwa yimikhaza lezulu. Yimikhuhlane le igoqela owe-January disease, owe-red water, owe-hard water kanye lowe-anthrax. Amapholisa elowagwelo avumile ukuthi ngempela ukwebekwa kwenkomo kubhahile kulumango, kodwa athe angeke akhulume okuningi lalo msakazo engaphiwanga imvumo ngabaphezulu. Ngiyimele iStudio 7 elowagwelo enkabazwe, ngingu-Oscar Nkala.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uza kuma kancane ukufakela eMexico imithelo yama-tariffs okumele iqale emadabukakusa izolo. Kakhulumanga ngemithelo efanayo okumele ifakelwe eCanada neChina. Ibutho kubikwa ukuba seligombolozele indlu yomsekeli kamongameli uMnumzana Riek Machar kweleSouth Sudan, kulandela ukulwisana kwabamsekelayo lebutho lalelo lizwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Weziphathelene leMelika uqala namhla umhlangano weziphathamandla zamazwe akuzwekazi leAfrika leMelika, lapho kucutshungulwa khona inhlelo zokuthuthukisa amandla awegetsi owe 10th Powering Africa Summit eWashington DC. Abasemhlanganweni lo bakuqela abaphathintambo babohulumende abakhokhela amakampani aphehla umlilo kagetsi, osomabhizimusi lengcweti ezijiyeneyo. Umhlangano lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi The Future of US and Africa Energy Partnership. Kuleziphathamandla zikahulumende weZimbabwe labanye abasemhlanganweni lo ozagqitshwa kusasa. Sixoxa ngodaba lolu lo Taboka Ncube weStudio 7 osemhlanganweni lo. Taboka, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo Dube, ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Akusitshele kwenzakalani emhlanganweni lo?
Lapha kula iziphathamandla ezithiyeneyo ezibutheneyo. Okwakhathesi ekuseni kukhulumeke iziphathamandla zikahulumende walapha eMelika ezivela kugatsha olubona lokungokusebenza lamanye amazwe kanye logatsha olwezamagetsi, kwaba njalo labanye abasebenza bezimele abaphehla amandla kagetsi. Le-IMF layo ibikhona. Kukhulunywa-ke ngokuthi kungasetshenzelwa ndawoni njani phakathi kweleMelika lamazwe e-Afrika ukuthi kuthuthukise-ke ukulungiswa kwamandla kagetsi.
Ye, sizakuthiwa-ke kulo mphathintambo obona ngezomlilo kagetsi weMelika ozabuya khonapho ezekhuluma ngakhonokhu-ke okukhulunywa ngakho. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sikhangelele ukuthi umphathintambo weleMelika umnumzana Chris Reid onguye obona ngezokuphehlwa kwamagetsi uza kuba ekhuluma-ke kusasa, enguye u-guest speaker, okutho ukuthi bonke bakhangelele ukuthi babe besizwa umbiko wakhe. Sikhangelele ukuthi sizwe ekhuluma ngendaba ezijiyeneyo. Kulomunye njalo osebenza kuhlangothi lwakhe u-Joshua Wolf okhulumileyo namuhla esithi ubakhangelele ukuthi umbiko wakhe uzakhangela udaba lokusebenzela ndawonye, kukhangela ukuthi kusukwe esibangeni sokuthi abantu bayaphathiswa kuphela, kodwa kube sesibangeni sokuthi kuyasungula amabhizimusi, kube lokuthola inzuzo, lokunye hatho ukuthi kube yikufaka imali kuphela. Yiwo umbiko okhangelele ukuthi aza kuzalaye, kanye lokuthi nxa kusenziwa konke lokhu kubonakala ukuthi abayibo abaphathisekayo ngabantu ukwenzela ukuthi abantu uZulu athole-ke amandla kagesi.
Ye, sizokuthiwa njalo kuleziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezikhonapho njalo labanye abakhokhele amakampani aphehla umlilo kagetsi labanye osomabhizimusi. Ye, usitshele ngalokhu kwabo.
Abakhona lapha sibone umphathintambo obona ngezamagetsi amandla kagetsi umnumzana July Moyo, sike sathi phasihla xoxa laye wathi hayi uza akhululeka ukuthi akhulume nathi. Sakhulubona njalo umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye ekhona lapha kulo siphathamandla seZimbabwe Energy Regulatory Authority umnumzana Eddington Mazambani kanye lo siphathamandla seZambezi River Authority umnyaradi Mloda Wafa laba ngabanye abethembisa ukuthi bazenelisa ukuthi sikhulume labo sixoxe size ukuthi bona babona njani lo mhlangano. Sikhalele ukuthi ke singenelisa ukuthi sixoxe labo abalaleli sizabazisa.
Singathi nxa bekhuluma abantu khonapho ohlangana labo abasemhlanganweni lo bathi kuzancedana ukuba lo mhlangano onje.
Umhlangano onje uqakathekile kakhulu ekuthini kuthuthukiswe ke udaba lwamagetsi njengoba lapha kubuthene abantu abavela endaweni ezijiyeneyo, kubuthene iziphathamandla zikahulumende, kubuthene abasungula amabhizimusi, kubuthene amankampani le nhlangothi eziphehla amandla kagetsi. Udaba olukhulu ngolokuthi babone ukuthi bengasebenza njani bendawonye. Omunye okwakhuluma laye evela kuhulumende walapha eMelika ukhulume esithi sekuyisikhathi sokuthi abantu bakhulumisane kulo mhlangano benelisa ukuthi nxa besuka lapha bebe lezivumelwano abazisayinayo ukuthi sebesiyasebenzela ndawonye ukuze bephehle amagetsi. Sokutho ukuthi le yindawo yokuthi abantu bahlangane bakhulumisane babone ukuthi bengabambana njani ukuthi basebenze bekhangela lolu daba.
Yes, ngathi-ke kusasa kumi njani Taboka?
Kusasa yebo kuzakuba lokukhulumisana okushiyeneyo. Kusasa sikhalele ukuthi umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebekhuluma ngemva kokuba umphathi intambo wezamagetsi weZimbabwe umnumzana July Moyo ezakhuluma-ke namuhla emini. Kodwa umbiko omkhulu okhangeleleyo kusasa ngumbiko ozavela-ke kumphathi intambo wezokuphehlwa kwamagetsi lapha eMelika umnumzana Chris Wright onguye-ke oza kuba engumhlonitshwa kulomhlangano wamalanga amabili. Ngakho kukhalelwe ukuthi kusasa ekuseni nguye ozaqala-ke ukukhuluma ngemva kokuba esekhulumile, bese kusiba-ke le ngxoxo ezijiyeneyo zivela embikweni wakhe.
Siyabonga kakhulu Taboka, ungadinwa kusasa.
Siyabonga kakhulu.
The Voice of America.
Njengoba ulithembisa kwethu esikwenze siqala uhlelo lolu namuhla kwezombusazwe sihlaziya udaba lokuxotshwa kwalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza labanye abakubandla leZANU-PF. Kuthiwa bephula imithetho yebandla leZANU-PF kulandela inkulumo kaGeza lephephandaba leNewsday lapho athi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba useyehlulekile ukubusa eleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Joseph Juma okuZANU-PF Central Committee lomnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele. UJuma usungula lingxoxo.
Akula nto ukubuza khonapho ngoba njengoba ngihlala ngisitsho sinasilibandla elihlelekileyo elilandela izinqumo ezabe zifakwe ngabantu njalo silandela i-constitution yethu. Ngakho-ke wena ungazibona ususenza into engaphandle kwakonokho esabe sikuvumeleni. Kusho ukuthi vele kumele ube kwazi ukuthi kona usuvele usuzibizela isithenziso sona leso ngoba akula indlela esiyenza ngayo ngaphandle kokuthi silandele umthetho, silandele izinqumo zethu njalo silandele i-constitution yethu. So lokho okwenzakalayo asonto emangalisayo njalo futhi uphinde kutshengisele ukuthi hhayi akula muntu omkhulu kakhulu uZANU-PF ukudlulela iZANU-PF ngokwayo. iZANU-PF isikhwama esikwana umuntu wonke ukuthi ungangena kodwa wena ungafuna ukuyithatha uyifake esikhwameni sakho hhayi iyakutshisa.
Ye khonapho-ke Mlalazi uyamosti ugoletha uthini ngena baba?
Okwenzakala kubandla leZANU-PF kakusikho nto emangalisayo. Sonke isikhathi uma kulama-issues e-succession kuyenzakala. Unfortunately labo abaphethe iZANU kathesi sasilethemba lokubana bazafunda ngenxa ye-experience ababalayo ngesikhathi sikaMgabe ukuthi uma babe sebehamba ngolunye uhlangothi olungahambelani lenye faction sokufanele umuntu achawe, abulawe, axotshwe, ayangiswe siqala ukuzwa indaba zakhe zonke. Unfortunately, into okuthiwa ngama democratic principles kuzanupiyefu kakukho. Awulayo i-freedom yokubana uyimemba ukhulumani. Ngitsho la ku-Congress, sikhumbuleni ukuthi izanu iye yavela ku-conference kungekudala. Ba-raise indaba ka-2030, uMnumzana uMnangagwa wayala i-announcer nguChinamasa. Sesibona ke kathesi abenza izinto ezingekho kugwara lomsangano besi 2030. Kati bona wayi bengajeziswa ngenxa yokubana phela kakukho.
Yes.
Kodwa ukuthi kwageza siyabonga ngoba ugeza usukuma wakhuluma into ezikhulunywa ngabantu bonke eziliqiniso, ugeza uxotshelwe iqiniso.
Baba uGolide uyezwa lapha uyakhuluma umlalazi. Uthi ugeza lokho okuxotshelweyo yikho okhulunywa ngabantu, njalo yikho okufunwa ngabantu khonokho ukuthi umnanga asuke embusweni.
Hayi, asikufakeni kuhle. Yikho okukhulunywa ngabanye, abanye belabo bekhuluma okunye. Yidemokrasi laleyo, akunanto embeni, ugeza kaxotshelwanga idemokrasi. Ukomrade ugeza liwo-veteran okuqala. Okwesibili, ebelilunga le-central committee, ukusho ukuthi na ebehlala ekudaleleni le-central committee lapho ukucubungula khona into eziningi, and nxa ukwazi ngepharty yethu kuyashiwo obana i-central committee is the highest decision making body outside Congress, okutshengisela ukuthi ona yena ebelethuba elihle kakhulu ukuthi nxa ngabe bele ma-issues okuthi ona ufuna ukuwafaka ebemele wafake-ke enkundleni yona leyo. Thina sihlelekile asobantu bekhabangakhabanga kumbe khiya khiya kumbe ama-special ambiguity ona lawa abuyayo. So into zonke zihamba ngendlela eyiyo. Nxa yena ebeloku muntu yena kakukhwabiphi khonoko uka-2030 ebelelungelo eligcweleyo ukuthi akwenze ngendlela epheleleyo, hathi loko kade sukwenzakala njalo. Futhi ungasusuke usugijima susicine sufuna ukuthi susithi susa umuntu ongeniswe esihlalweni ngumthetho la nge-constitution is an elected president. Wena ususithi hayi, wena usufuna umsusa ngenkani somele sunika amalanga othi ngesikhathi esingaka umele ubususukile khonapho. Aloni khonokwana akuseyikho ukuhambelana le mithetho yelizwe lomthetho futhi
owepartydemocracy.
Democracy Mthembu does not mean that then you must be a loose cannon. Kumele sonke sihlale siloku siphakathi kwayo silandela imithetho yayo.
Ye, siyamuzwa uGolide kakhulu. Siya kumlalazi. Ye, cabanga amaphitshane kolapho mlalazi.
Ngiyamuzwa izanu kanye lochuma abakuchoyo ngokuthi le yidemokhrasi. Kodwa-ke uhlupho ukuthi idemokhrasi yabo iselective. Ugeza kumbeni laba abaseleyo abangeke babe lelungelo lokubana ba-organize mbeni ngamarali kumbe yini eyenziwa ngabanye.
Udaba lokuxotshana lokutshayana layo yonke ingxabangxoza luvele luyi-culture ezanupiyefu. Akumangazi, especially nxa sesifika esikhathini sokukhuluma ngokuthungameli. Sikhumbula iminyaka edlulileyo ukuthi uMnumzana uMnangagwa ugcine sezibone sesemozambique ehamba ngeganga. So I think ikuqala kwesiphetho njalo ikuqala kwedrama yonke sisabe sibukele. Esingayi-encourage khona abantu bezanu PF abacabanga njengogeza ikuthi kabaze ebantwini. Ebantwini yikho lapho esingabambana simobilize ukuze sinqobe. Nxa bengama-veterans eqiniso kabaphume egcekeni manje, ugeza angahambi yedwa.
Lapha lizwe uMnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele loMnumzana Joseph Juma okubandla leZanu PF beqoqa leStudio 7.
Zimbabwe!
Izinduna zithi intatheli izindaba soze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokuzama ukulungisisa udaba lwekukurawondi ezaqhutshwa izinduna lalabo abathinteka kubi kumbe ababulawelwa izihlobo labangani ngesikhathi salombuqazwe. Umkhokheli wezinduna uMtshane Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi intatheli izindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe kulimhlangano. Le yinto esolwa kakhulu zintatheli izindaba kanye labalwela amalungelo oluntu abafana loMnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Uyadanisa ngoba beyabonisa ukuthi uphephetha nguye osesesidrayifweni. Umbuzo ukuqala ukuthi kuyini okufihlwayo. Ngesikhathi segugura wendi kwaba le-blackmail, abanye abantu bangabi kwazi ukuthi kwenzakalayo. Kathesi bayenza i-blackmail ngoba bafuna ukuthi umphumela ezaphuma lalokho kuzathiwa ngabantu bekusense. Ukhitshwe abantu bayaziswa lokho bona abakufunayo. Okudanisayo yokubana umtshana lazo izinduna ezivumelana lalokho kazitshiyananga labothombe ngama-modern day traitors, angabathengisi ngoba bavumela ukusetshenziswa ngumbulali. Yokufuza ukuthi bethi hayi lokho okuthoyo umongameli asikwazi kumbeni kokufunwa ngabantu baseZimbabwe. Ngoba asisoze sadikthikthelwa ngu-Emerson ukuthi kuyini okufuze kuthiwo, kuyini okufuze kungathiwo, ngoba u-Emerson izandla zakhe zigcwele igazi.
Selike lazama yini ukukhuluma labo obaba uMtshana Khumalo?
Obaba uMtshana Khumalo okuluhlupho kathesi ngibona ngazathi okubuhlungu njalo yikuthi ngondunywe yinkosi. Kakukho ongathi hayi uMtshana kathesi ngingakhuluma lakho laye ngakho laye isithunywa unjengosodomba ukuthi kulo muntu okhonjwe ngumfazi yena uthunyiwe nje ukuthi ndoda ahambe engivelela uye ngicelela umlilo okozibayo. So kunzima ukuthi kathesi sithi kukhona ongakumisa lo mthana. Kungalula kumbeni ukukhulume Mbira, kumbeni ukukhulume Virginia Mabhiza, kumbeni amongst kumbeni yena u-Emerson ngokwakhe, ngoba yi-project yama-individuals kuthunywe nje izinduna ngoba zingezakithi, kodwa vele i-project leyi kayisiyo yezinduna, yi-project ka-Emerson nabangane bakhe ababili abathathu, uMabhiza, uThabane Mpofu nabalutshwane.
Umnumzana Mbuso Ophuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu wexoxa ecingweni lontukamini Khomo we-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani mthwakazi omuhle. Hayi, sizwile ingxoxompikiswano kababa lo i-EFF ezama ukuphikisa, kodwa ephikisa iqiniso nje elikhangele. IZimbabwe yaqunywa kudala mdala, shota nje komngcele wonalo esesiwukhalela ukuthi ngawungaba khona, ngoba vele iZimbabwe kudala yaqunywa. Uze ethole umsebenzi ufanele ukukhuluma isishona obilishona. Uze elatshwe esibhedlela ngcono ufanele ukukhuluma isishona obilishona. Ukuze umntwana afunde kahle ethole nebhilosizo lwe-government ufanele ulibishona. Ungaba liNdebele kumbe ube litonga kumbe ube linambiya kumbe ube likhalanga lamanye eminye imihlobo awuphumeleli. So into nje ayikhalelayo kumbe into nje ayikhuluma isithi umngcela kusontenhle Afrika uzama ukuthini, ngoba nje vele umngcele nje ungasisiza thina sesidiniwe ngokubandlululwa i-government yaseZimbabwe. Ayikho into esiyibona, ayikho into esiyidobhayo thina, yonke into nje wele emashoneni. So kungcono nje sibe lo mngcele, njalo angawarisheki yena ukuthi mangabe thina kusiba lo mngcele imthwakazi siba yodwa kubuya bani, noma uQueen engakuye ezilongo sithole ukuphila kahle ku-right.
Yes, bingelele enkundleni Studio 7. Hayi, samuzwa u-Innocent Ndibane. Innocent Ndibane udlala nge-EFF kaMalema. Innocent Ndibane bacabanga ukuthi isitayela sabo asisazi. Siyasazi, siyakwazi ukuthi uthunywe ngubani. Uma ungabukisisa kahle abantu abaningi abaqhamuka lapha bethi bengama-opposition party kuyabe kuvele kuzodlalwa ngabantu. Yikubona manje loko labo Monzora khona ngale laye sebebhashi seligcwala umoya, ngoba uMonzora labana abantu abasebenzela izano kudala, iningi labo abantu abaningi abahlala bezenza ama-opposition party basebenzela izano. Yilo uhlupho esabalalo. Angazi ukuthi ngempela sizaze sibe le-opposition nini efuna ukukhulula abantu baseZimbabwe. Yikho lapho silohlupho khona.
Studio 7 ilinjani? Studio 7 sithanda ukubonga ngezindaba elisilethela zona. Ngithanda ukudlulisa lokhu Studio 7. Kune-HBC lena in short abayithi heritage based curriculum esifundiswa ezikolo ze primary le secondary esizweni sikaMphakazi. Angazi ukuthi lento lena efundisa abantwana bethu iqhamuka kuphi, ngobona uhulumende uthi yena akaka approve lutho, kodwa into emangazayo ukuthi abantwana sebefundiswa lezi zinto lezi ezesishona nezigcwele izinto zesishona ezingekho abantu besintini abane input kuzo. Kuyamangaza ukuthi uhulumende, uMinister of Education, yini ayalayo yena esetshele amatichara akhe ukuthi abantwana bafundiswe izinto zesishona ezingasizo zakomphakathi. Kuzususizi lokho okwenziwa nguhulumeni leMinister of Education yakhe ngokuqhubekisa i-1979 Grand Plan ayenzayo kwamphakathi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa i-live talk iyalandela kusikhathana esilandelayo. Hayi ke uzulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyo olivalisayo ngumthembo osithembayo oGibbs Dube.